mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulala abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzakala ekucineni, kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngale isentshuri ukuthi kube le barbarism efana nayo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe, kube lama terms of reference omethananbe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into e-one week. Kwakungantiwa kuyaba yi-one week sokupheni, kodwa hayi, akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel ne-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kathesi kumbe kuningi okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasi ama-Palestine abhonjwa kuyaziwa ngasekufithekeni ukuthi nxa i-America ikusekela nabonozeni kutho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is treatless.
Pho nxa akumi kanje, yini engaphathisa impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impilo ukuma kwayo, ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abaphuzayo. Manje bona abakho neutral, ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.